Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngomvulo nguNtolikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje amalunga ayisishiyagalombili wekhomishini yabona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission afungisiwe ukuqala umsebenzi namhlanje. Abenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi bazatshengisela uhulumende nxa engathathanga isinqumo esiqinileyo kungakafiki olwesihlanu ngokuzengezelela iholo. Lanxa likhe phansi namhla iqembu lomdlalo wokuqaga elimela ilizwe emncintisaneni wezizwe zomhlaba oqhutshelwe kwelengilandi, leli qembu selingene kwisigaba sesibili somncintiswano weWorld Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Amalunga ayisishiyagalombili awekhomishini ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission afungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje. Okhomishina laba bafungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa esigodleni sakhe eState House. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Okhomishina bezakhi abafungiswe namhlanje bagoqela uJohn Makamure, Frank Mutshengwa, Michael Santu, Kuziya Murapa, Thandiwe Mlobane, Mabhewungwe kanye lababili abake baba ngamalunga ebandla liphisa yele MDC, umnumzana Gabriel Chaiva lonkosazana Jesse Majome. Abekomishini le bakhangele ukuhlolisisa zonke indaba zobusela emahhofisini aphezulu kanye lezenkohlakalo, nxa bengathola ubufakazi obupheleleyo babuse kwabomthetho babotshwe abayabe besephula umthetho. Lokhu kuza ngemva kokuba indaba zobusela lenkohlakalo emahhofisini aphezulu sezivamile elizweni. Unkosikazi Thandiwe Mlobane ongomunye wamakomishini aqale umsebenzi namhlanje uthe ukhangele ukuthi baphande impande zokusela endaweni zonke zempilo.
Uzulu simthembisa ukuthi lokho okwenzakalayo kudla imali eningi kakhulu. I-corruption eziwayo idla imali eningi and yenza ukuthi ilizwe lingaze laphumelele. Yes, so thina sikhangelele ukuthi sisebenze ukuthi lapho impande yakhona khona kusihle siqume empandeni.
Uqhubeke ethi ikomishini le entsha izabishiyanele yakudala ethembisa ukuthi abasoze beyamele kucele ekusebenzeni kwabo.
Thina siletha okuchiyeneyo ngoba sikhangelele ukuthi khonoku akula muntu esathi lo kamelanga thintwe lo unjani. Hayi, nxa esenza okuphambane lo mthetho sizamake sure ukuthi akwenza kahle. And also silapho ukuthi sikhangele amahungahunga, singavuye sizwa amahungahunga, siyakhangela siwalandelele nto okunye njalo sizayo safaka phakathi ukuthi sibone ukuthi kuyini vele okwenza ukuthi kube lokukhohlakala okunjalo. Ngoba ukukhohlakala lokhu kudla imali ebemele ngabe iqeda udubo lwabantu.
Ekhuluma le ntatheli zindaba ngemva kwalo mkhosi umgcinisalo wezakhi uJustice Lois Mathandamoyo uthi kunje kule ndaba ezedlula amakhulu amabili 200 zenkohlakalo lokusela emahhofisini aphezulu ezimelele ukuhlolisiswa.
So for now we are still doing the investigations. We've got the AG.
Owakathesi sizaqhuba inhlolisiso yendaba esilazo. Silodaba luka Attorney General Audit Report, udaba lwempumela yogwalo lwe-NASA. Silendaba njalo eyewange, kulendaba ye-Command Agriculture kanye lezinye eziningi esilazo okwakathesi.
Command Agriculture, we've got so many cases that we're handling at the moment.
Kodwa abanye bathi kuzamele izakhi itshengise kungeyamicele ekuqhubeni umsebenzi wayo njengokwethembisa kwayo ukuze uZulu abe nethemba kiyo. Lokhu kuza ngemva kokuba kube lendaba eziningi ezaveza ukusela kodwa kuze kube namuhla akukabi loyedwa obotshiweyo kumaviki adluleyo intsha yebandla leZANU-PF iveze amabizo alabo abacatshangelwayo ukuthi batshontsha imali kumakampani kanye lakuhulumende abagoqela iziphathamandla zebandla lelo kodwa isikhulumeli somkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC yomnumzana Nkululeko Sibanda uthi akalathemba lokuthi amakomishina ezakhe aze kweneliswa ukuqhuba umsebenzi ngokubalulekileyo.
Ule problem asikwazi ukuthi yena angabe emi kanjani nxa sikhangela ukuthi kulodaba lama 15 billion le ndaba zokuthi kuhaywa indege zisuka kubo Dubai konke khona lokho kuyi-corruption ephezulu kakhulu ngoba kungafanelanga kwenziwe njalo kudlalisa imali yelizwe. Bonani khona ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi sithembe amakhomishin akhe. Yikho uPresident Chamisa waqinisa ukuthi ufuna i-5-point plan ezalungisa izinto ezifana lazenes.
Eminyakeni zakhe ibingenzi umsebenzi wayo ngokuphelele ngoba ibingelawo amandla okubopha labo abathole ubufakazi bokuthi bephule umthetho. Kodwa ngenyanga edlule idaye lephalamende lethule umthetho omutsha ozanikeza ikhomishini amandla okubopha laloba ngubani ingathola ubufakazi obukhomba ukuthi wephule umthetho. Lokhu kukhangelele ukunceda ikhomishini ukuthi yenelise ukuqhuba umsebenzi wayo ingela kwethuselwa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi izatshengisela uhulumende engekela ukuthatha isinqumo esiqinileyo kungakafiki uLwesihlanu kuyonale iviki esokuthi uza kwengezelela amalunga ayo iholo. Lokhu kwenzakala izisebenzi zikahulumende ezikumanyano we-Joint Negotiating Forum zisithi umhlangano lomqhatshi wazo namhla wokucubungula udaba lokwengezelelwa iholo awusabanga khona ngenxa yokuthi iziphathamandla zikahulumende azibuyanga njengokwenzakale ngolwesihlanu olwedluleyo. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions layo ithi isalolonga amalungiselelo ayo okutshengisela kuyonale inyanga isola ukubhidlika komnotho welizwe osokubangele ukuthi impilo yezisebenzi ibe lukhuni. Ilizwe libhekane lokukhuphuka kwentengo yempahla, ukusilela kwamagetsi, amanzi, amafutha ezimota okuhambisa njalo iningi lithi alitholi imisebenzi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-ARTUZ umnumzana Dixon Bajila ngalolu daba.
Ababalisi abaningi abangamalunga enhlanganiso ye-ARTUZ ngemva kokwethuselwa abakwenzayo ngohlelo esasinalo ngaphambilini. Abanye bakhona basuka endaweni zabo zokufundisa bayacatha kwezinye izindawo, kwakuthi abanye njalo babekhona emsebenzini kwaba nesikhathanyana. Kodwa okwenzakalayo ukuthi ababalisi babuyela njalo inhlanganiso yethu sibe lamalunga amaningi kusukusela lapho. Esikukhangeleleyo kathesi ukuthi nxa kusiyafika uLwesihlanu uhulumende abe esekhulumile ukuthi uzakwenza njani ukungezelela iholo lababalisi. Yikho esikukhangeleleyo ukuthi kube sokwenzakile ngoLwesihlanu. Esizakwenza nxa uLwesihlanu lufika yikuthi siza kuyacela kumalunga enhlanganiso yethu ukuthi basiyele ukuthi sithathe inyathelo.
Livele belikhulumisana la yini?
Inhlanganiso yethu ibibhalelana lohulumende ngoba inhlanganiso yethu iyala uhlelo lwe-National Joint Negotiating Council. Iyabhiliva ukuthi bona abantu abahambayo khona ngale ku-National Joint Negotiating Council yibo abathengisa izifiso zababalisi. Ngokunjalo thina sisebenza ngokubhalelana labo incwadi abahulumende sibazisa ngezinqumo ezikhona kubabalisi. Ngokunjalo uhulumende uyakwazi usebhalelwe incwadi waphiwa isimemezelo sesiza kwenza alubana insuku lezi esizibalileyo sezithe zafika ekugcineni.
Kuyini ebelikukhalaza kuhulumende?
Ubunzima obuselizweni bunzima kakhulu. Kuthini abanye ababalisi nxa bengavakatshela izimuli zabo kuba nzima ukuthi babuyele emsebenzini kube abanye ngabe ngahlala bese emsebenzini ekupheleni kwezinyanga kunzima ukuthi behambe beyebona izimuli zabo abanye njalo ngalabo bokuthi ngawuthe wahola inyanga siphelile imali yakhona ayenelisi ukuthi ithenge izinto ezifunakalayo empilweni kodwa indlela abazanyisa ngalo uholo sithi asihlaleni phansi sikhulumisane ngoba thina njengezisebenzi siyafisa ukuthi sikhulumisane lo hulumende sikhulumisane naye mgceke kodwa sibona abantu abangaxoxiwe lo hulumende besibuthweni behlale ngezelelo iholo thina silincitho yikho esikumeleyo esingezelele ngemali engasoze ibe ngaphansi kwe-$500
Lo ngumnumzana Thisen Pachila isiphatha amandla senhlanganiso yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Umanje umnumzana Justice Mabikwa uSpace ahlulela udaba lokumiswa kukaumnumzana Tinashe Kambarami umsebenzi njalo uthe impumelelo yalolu daba iza kwedluliselwa phambili. Udaba lolu belu Chuchiswa idalele High Court lapho abenhlanganiso yemthwakazi Restoration Movement kanye lonkosikazi noMalanga Dabengwa bezama ukuthi umsekeli kaMeya kobulawayo lo amiswe umsebenzi. Laba bebemelwe ligqwetha umnumzana Godfrey Nyoni ukuthi umnumzana Kambarami bemelwe ngamagqwetha uDixon Nyoni lomaqhawe Mpofu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Umeli wemelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols uthi akulandlelo ezicacayo esezethulwe ngamazwe awezwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ukuze ilizwe lakhe labele uncedo lwemali yenhlelo yentuthuko yamabhiliyoni amachuma isithupha amadola i-$60 billion evela kuhlangothi olubona ngentuthuko lo-International Development Finance. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba iphephandaba le-Herald lethule udaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe eZimbabwe lala ukwamukela uncedo lolu lwemali eMelika ngoba isiza le migoqo ethile. Lokhu ukutsho emhlanganweni owenzelwe eMozambique ngenyanga edluleyo.
Besise Maputo ngeviki edluleyo. Sikhangela indaba lezi. Sizimisele ukuncedisa izwekazi leAfrika. Nxa sikhangele eZimbabwe, kulento okumele zenzakale ukulungisa indaba zamalungelo lomthetho.
UNichols uphinde wathi ukuhlukunyezwa okwenziwe iziphathi intambo ezobudlelwano bezimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo eseLondon kwele Bhrithani kuveza ukuthukuthela kwabantu ngokwenzakala elizweni. Wengeze wathi umonakalo oselizweni udinga ukuthi abantu bezimbabwe kumele bahlale phansi bakhulumisane ukuze balungisise inkinga ilizwe libhekane lazo ezifana lokuqonga kwentengo yamafutha ezimota, intengo yempahla lokudla, iholo eliphansi elitholwa izisebenzi lokunye okuningi, hatshi ukusebenzisa udlakela ukulungisisa lumumo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Pepe.
Ku-Live Talk lamuhla sikhangela ukuqala umsebenzi kwamalunga ekhomishini ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owake waba ngumongameli wele South Africa, umnumzana Jacob Zuma, uyawalandula amacala wonke enkohlakalo awethweswayo esithi imisebenzi yabantu ababedinga ukuthi asuke esikhundleni njalo befuna ukumsusela amanqe. Lokhu ukutsho esipha ubufakazi kukhomishini ecubungula indaba zenkohlakalo. Phakathi kwabantu abangamachumi amabili lasithupha ababulewe ekuhlaselweni okwenziwe enye ihotela kwele Somalia ngamalwecatsha awe Al-Shabaab ngolwesihlanu olwedluleyo, bekule ntathelo izindaba elodumo eyayihlala emazweni ebisiphindele ekhaya ukuyancedisa enhlelweni zentuthuko. UHodan Nale. Abafundi bemahlothova secondary school esisemangweni wemguza district eMathebeleni North sebesungule uhlelo lokuthunga imvunulo yokuvitsha uma owesifazana lamantombazana besesikhathini ama-sanitary pads alakho ukugeziswa asetshenziswe njalo nje kulandela ukuqansa kwentengo yalawo asetshenziswa kanye alahlwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweliyo.
Iningi lamantombazana esikolo asethombile avame ukubhekana lobunzima acine engayi esikolo nyanga zonke bese sikhathini ngenxa yokuswela imvunulo yokuvitsha okubangela ukuba basalele emuva kwezemfundo. Osakhulayo uMelody Nkomo ofunda eMahlothova Secondary School njalo ekhokhela ekufundiseni abanye ukuthunga limvunulo uchasisa ngalolu hlelo.
Uhlelo lolu siliqale last term, then silifundiswa ngumento we-sister to sister. Sakubona ukuthi kuqakathekile ukuthi sikwenze kithi thina esiswelayo. Ngokungihlupha ngoba ngangisebenzisa amalembu isikhathi esiningi vele ngangabuya esikolo.
Omunye wabafundi abathunga impahla yokuvitsha uHlengiwe Moyo uthi sebethunyela labanye abafundi kwezinye izikolo.
Abanye baswele ukuthi bethenga amapads, so amapads esicabanga ukuthi siwayenze ukwenzela ukuthi sinike amanye amankazana lalokuthi sizincedise.
UBlessing Masuku ngomunye wabaphatheka kulolu hlelo.
Amapads lawo ngangingenile esikhathini ngiyasuka lawo ngiwafaka esikhwameni sami bengile 3, then ekuseni ngisuka ngiyabe ngifakile, then maybe nge-lunch ngiyahamba ngiye-checka, then nxa selifurisa ngikhipha sendifake eplastikini, then semfakelini after school sengabo 4 sendiwatcha make sure ukuthi angilivali ngethawulo, ngiyalichaya libe directisana for isikhathi lizeliwona.
Omunye weqembu labathunga limvunulo uRebecca Ndlovu uthi abayenelisi intengo yemvunulo ethengwa isetshenziswe kanye ilahlwe.
Intengo yamaphezu lawa ama-disposable i-$4 usiyaphezulu ayasenelisi kwathe.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaza ubudlelwano benhlelo abazincedisa iUmguza Rural District Council kwezempilakahle ukuze abemaphandleni aduze ledolobho labo bathuthuke.
Esikwenzayo ukuthi sivele sinamaklinikhi ethu, kubo wonke amaklinikhi ethu kulabonesi abafundiswayo ukuphatha abantu babatshele mayelana lezokondliwa kwabantwana, mayelana lezocansi kunye lokuhlela imuli esingathi yi-family planning.
Umbalisi eMahlothova Secondary School unkosikazi Wenzile Ndlovu uthi uhlelo lokuthunga kwempahla yokuvitsha bayalwamukela lobanje bebhekane lenhlupho eziningi.
Engithanda ukukutsho ukuthi iprogramu yethu leyi is a program which thina as teachers siyayibonga kakhulu. I-challenge that we are facing right now is i-challenge yama-sponsors. We just need a sponsor who will bring ama-materials, le machine specifically for the making of these sanitary pads.
Unkosikazi Gabriel Chikara, umgcinisihlalo weMathebeleland North Guidance and Counselors Teachers Association, uthi kuqala kuyona le inyanga baphakathi kohlelo lokuthi zonke izikolo zemfundo yaphezulu bayefundisa abafundi ukuze isigaba sithuthuke.
Siqalisa ngala. We have said stories from these children. Omunye akwanzi ukutshela ukuthi I was not coming to school. Ngangihlezi egodini ngimele ukuthi igazi liwele egodini. So the need is there.
Ilunga ledale lePhalamende uNkosazana Dorcas Sibanda uthi balokudana ngokuqonga kwentengo yama sanitary pad loba nje uhulumende eke wazama ukulungisisa kodwa abantwana abangamankazana ikakhulu emaphandleni baphila nzima.
Hey, silokudana kakhulu sho nxa sibona into ezinjengama sanitary ways ivuka zikhwele kangaka.
Intengo yemvunulo esetshenziswa kanye ilahlwe isuke yaqonga okwesabekayo kusukela ngomnyaka odluleyo. Iphakethe elilodwa elilohlonzi selibiza phose amachumi amathathu amadola osekuchiye iningi labasakhulayo bebhekane lobunzima. Kuthi abafundayo bagcina bebanjwa ngamandla okungayi esikolo ngensuku besesikhathini. Okwamanje ezweni akulamthetho obamba uhulumende ngamandla ukuba atholise impahla yabomama yokuvunula besesikhathini osekuchiye abasakhulayo labesifazana besebunzimeni kuthi amalunga edale ePhalamende ekhankasela ukutholiswa kwemvunulo yabomama ngentengo ephansi. Ngimele iStudio 7 ngise umguza ngingu Anastasia Ndlovu.
Inkampani yamagetsi kwele South Africa eScom ibikwa ifuni ukuchaza ngesimo senkulumo phakathi kwayo leyezesa eZimbabwe. Izesa isicele iEscom ukuthi iqhubeke itholisa amandla kagetsi lanxa ingakabhadali isikweletu seEscom esikhulu kakhulu. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Istudio 7 ibibuze iEscom ukuthi kambe izesa isifakile yini isicelo sokuthola amanye amandla kagesi lokuthi kambe yona ithini ngaleso sicelo njengoba izesa ilokhu ingakabhadali isikwelede sayo esedlula izigidi ezingamajumi amabili zamadola. Umpendulo evele ku-ofisi yokuxhumana phakathi kwe-Eskom labezindaba, linkampani iphendulwe ngamazwi athi izesa ngempela isisilethile isicelo samandla kagesi njalo siphakathi kokuxoxisana ngalolu daba. Umelo MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi lilutshwana ithemba lokuthi lezi nkulumo zaba lempumela ezaletha amagetsi eneleyo eZimbabwe.
Okokuqala, iSouth Africa yona ngokwayo ayiphehli ugesi owenele ukuthi inikeze abantu bayo namakampani la eSouth Africa. So kuzoya ngokuthi ukhona na ugesi o ngasala ngaphandle ukuthi ikwazi ukuthi iqhubeke inikeza iZimbabwe ugesi.
Yena South Africa lisanda kuphuma esikhathini sokusilela kwamagetsi esiphose saguqisa umnotho welizwe ngamadolo. Ingcitshike zithi loba nini kungenzeka futhi amagetsi aqale kusilela kwele South Africa ngoba iEskom sehluleka ukubheka ugetsi oweneleyo. I-Eskom ivele layo phakathi kwesikwelede esedlula izigidi ezingamakhulu amane amarandi 400 million rands ehluleka ukusibhatala. Ingcitshi kwezomnotho zithi okudingwa i-Eskom khathesi yikuthi amazwe lamalokitshi akweleda linkampani imali yamagetsi bebhadale leyo mali hatshi ukutholiswa esinye isikwelede. Kodwa umqondisi wenhlanganiso yeZim Academy of Excellence umnumzana Andrew Nyati uthi okwakhathesi ayikho enye inkampani engahlenga iZimbabwe ehlutsheni lwamagetsi aphandle kwe-Eskom.
I-Eskom kumele bakuzwisise ukuthi ikhanda lentethe abantwana bomuntu balihlephunelana. Konakele konakele abantu abahluphekayo ngabantu beZimbabwe. Asikhulumeli into yegovernment, khulumela abantu abahluphekayo beZimbabwe, especially laba abahlala emadrobheni.
Umoyo uthi kudingeka iZimbabwe ihlakaniphe kunkulumo yalesi sicelo.
Kufanele ukuthi babe nohlelo lokuthi le 20 million US dollar ekolodwayo izobhadalwa kanjani, kanti futhi bathembise futhi bathembeke ekuthini le mali eyogesi omusha abangahle bawunikezwe izobhadalwa ngesikhathi ingasaleli emuva.
Unyathi yena uthi kufanele eZimbabwe iqale umkhankaso wokuxhaswa izalwane zayo ezikwamanye amazwe enhlelweni zokupheka amagetsi ezingasebenzisi amalahle.
Kufakwa ama-programs ayiwona aqondileyo, kufakwa ama-plan ayiwona aqondileyo, inoleji yesola sesilayo. Ukuphehla amagetsi ngomoya siyakwazi, ukuphehla amagetsi ngobulongwe siyakwazi, le zinto ezinjalo.
Kodwa abasike bebunda bathi usizi ukuthi ngesikhathi kujudulwana ngenkulumo zokuthi iZimbabwe izawathola amagetsi loba hatshi, umnotho welizwe uyagugudeka kanti labantu balahlekelwa indlela zokuziphilisa ngesiqubu esesabekayo kakhulu. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Lanxa likhe phansi namuhla iqembu lomdlalo wokugaqa elimela ilizwe emncintiswaneni wezizwe zomhlaba oqhutshele kweleNgilandi kulezi nsuku. Leli qembu selingene kusigaba sesibili somncintiswano weWorld Cup. Intatheli izindaba ithweza umdlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu leZimbabwe elaziwa ngegama elithi Gems elinqotshwe nge-36-79 liqembu leNew Zealand emdlalweni wesibaya sikaGroup F namhla ekuseni. Iqembu leZimbabwe lidlulele kwisigaba sesibili somncintiswano wezizwe zomhlaba ngemva kokunqoba eleSri Lanka nge-79-49 emdlalweni walo wakuqala. Lanqotshwa nge-37-73 ngele-Australia kowesibili, kwathi kowesithathu litshayele Northern Ireland nge-51-49. Limpumela idale ukuba libe ngelinye lamaqembu amathathu abefakwe kusibaya sikaGroup A ekuqaleni komncintiswano. Adlulele phambili ndawonye lele-Australia kanye lele-Northern Ireland, kwathi eleSri Lanka labuyela ekhaya. Amaqembu lawo akade kusibaya sikaGroup A afakwe kusibaya sikaGroup F ndawonye lamaqembu amathathu aphutshe esendaweni ezintathu eziphezu kwesibaya sikaGroup B. Kusibaya sikaGroup G kulamaqembu amathathu aqede esendaweni ezintathu kusibaya sikaGroup C lakusibaya sikaGroup D. Amaqembu akade kusibaya sinye awasozadibane kusigaba sesibili, kodwa kuzasebenza impumela yemidlalo yesigaba sakuqala. Amaqembu azaphutha imidlalo yesigaba sesibili ehlezi endaweni ezimbili phezu kwengalane yemiklomelo kusibaya sikaGroup F lakusibaya sikaGroup G. Azadlulela kusigaba sesemifinal ukuthi azanqoba lapho yiwo azadlulela kufinal. Olandela ezemidlalo uStan Dlodlo uthi iqembu leZimbabwe kuzamele libonge nguhulumende ngokuphakamisa elikwenze igama lelizwe kulimidlalo eqhutshelwa edolobheni laseLiverpool kweleNgilandi.
Eyi, nxa sikhangele ukubana amalungiselelo awo abenzima kanjani, bakithi nga uhulumende uyangenela abariwade kakuhle kakhulu, ngoba omama benze umsebenzi omuhle, umsebenzi obukekayo. Sithi bomama, hayi, qhubekelani phambili ngomsebenzi omuhle. You are such an inspiration to amankazana amancane lawo asakhulayo. Siyabonga ngokubana liphakamise iflag yeZimbabwe.
Iqembu leZimbabwe lizadlala leleBarbados ngolwesibili, ukuthi ngolwesine lizadlala leleMalawi. Sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu leFC Platinum liyalele lokho eliphezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seCastle Laga Premier Soccer League, loba nje libe ngutshikilobhanqa 1-1 leleHighlanders ngensonto. Iqembu leli liqoqetshwa nguNorman Mabeza lemiklomelo ngamashumi amabili lathoba munembili ngemva kokudlala imidlalo elitshumilane. Endaweni yesibili kuleqembu leChicken Inn lona elinqotshwe nge-2-1 ngelewange, njalo lilemiklomelo ngamashumi amabili lesithupha. Iqembu leCapes United lona elitshayele yada nge-2-0 lihlezi endaweni yesithathu, njalo lalo lilemiklomelo ngamashumi amabili lesithupha ngemva kokudlala imidlalo elitshumilane. Iqembu leHighlanders lona liyale lokhu lisendaweni yetshumilane lilemiklomelo elitshumi lesithupha ngemva kokuba ngutshikilobhanqa leFC Platinum. Ikanti iqembu leBulawayo Chiefs liphakame lasuka phansi kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzele eManyika Diamonds nge-1-0 ngomgqibelo. Abafana beChiefs sebele miklomelo elitshumi lanye, ikanti iqembu leMshwane Stars liyeselihlezi emsileni wengalane lilemiklomelo elitshumi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuzigqiba ezanamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela amalunga esishiyagalombili awekhomishini yebona ngezenkohlakalo ezak afungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje. Inhlanganiso yababalisi emaphandleni i-ARTUZ ithi izatshengisela uhulumende nxa engasathathanga isinqumo esiqinileyo kungakafiki olwesihlanu kuyona le iviki eyokuthi uzawezenzelela iholo. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.